Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosi 5 mhla ziku 8 7 tulikazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uhlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano we National Joint Negotiating Council lamuhla. Kambe kukhona uzaphuma emhlanganweni lona.
Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar, imali eyenelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde iyenelise ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe.
Ibandla lesisi lithi amasola indlela kwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho zimpehla zeZANU-PF labalomona.
Kambe umbheni ngubani omaziyo eyimemba ye-CCCC? Kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi?
Kodwa abasola uhlelo lokukhetha abazancintisa bathi benza lokhu ngendlela yokwakha ibandla hathi ukulibhidliza.
Baba Mafa, yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho egweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo? Thina sibhuca ubulawayo ngenyawo, sisenza i-door to door, sisenza umgwazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano we-National Joint Negotiating Council lamuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Umhlangano lo ubumelelwe yizisebenzi zikahulumende ngamehlo abomvu ngoba zikhala ngokuthi zifuna ukukhwezelwa iholo njalo zihlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe alisathengi lutho. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz umnumzana Themba kuye moyo ukuthi kuyini abakukhangeleleyo emhlanganweni walamuhla.
Uhulumende utuzahlangana lezisebenzi. Ngicela ukuqondisa, uhulumende kahlangani lezisebenzi, uhulumende uhlangana labantu babo ababadingayo babafaka ukuthi bamele izisebenzi bakhulume. Uhulumende kube nguye obatshelayo ukuthi thina njengohulumende sizafaka okungaka, labana bese bebuya bezothi thina njengezisebenzi siyayamukela okufakwe nguhulumende. Engifuna sikukhangele okwakuqala, izisebenzi kazifuni ukungezelelwa iholo ngoba uhulumende iholo akhuluma ngalo yi-RTGS, Real Gross Time Settlement. Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar, imali eyenelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde iyenelise ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe ngemali esiyisebenzayo. Ngokwakuqala ukuthi uhulumende uzahlangana lezisebenzi ngamanga, uhulumende uzahlangana labantu bakhe bakhuluma bakufunayo bencindezela izisebenzi.
Imali le uhulumende ake wakhuluma kumaviki asanda kwedlula esithi uselikhwezele ngayo iholo, siyangena yini kumbe yiyo le elikhuluma ngayo namuhla?
Bavumbuluka besithi bona sebele mali abafuna ukuyinikeza izisebenzi umqamelo kuthiwa yikhushini. Balomqamelo asebefuna ukunikeza izisebenzi ukuthi ziqamele kiyo ukuthi zingabona ukuthi ziyadubeka ngoba umuntu oqamelayo uyalala. Ikhushini liyana ngokuyinto ukuthi abantu balale bavuke bekhohliwe ukuthi kwenzakalani. Uma Mvima ekhuluma wathi kakusoze kuthathe usuku ukuthi imali le ekhulunywa nguhulumende bayifake. Kuthi sikunanzelelayo emalangeni angambalwa uma Mvima uvumbuluke esesithi akulanto esikhulunywe phakathi kwahulumende labantu babo laba ababizayo be-MJNC. Esesikukhangela thina kathesi yikuthi uhulumende usefuna ukusebenzisa izisebenzi ukukhankasa, okuyinto thina esingayifuniyo. Thina njengezisebenzi kasifuni ukusetshenziswa ukukhankasa, sifuna iholo elizasenza senelise ukuphilisa imuli zethu. Kungabe uhulumende lo khona uyabuyela ngemva kwamhla ka-23, kumbe uhulumende lo khona kabuyeli ngemva kwamhla ka-23, kodwa izisebenzi zifuna iholo eliphilisayo. Iholo eliphilisayo izisebenzi sezalifaka, sisebenzisa i-teachers for US dollar. Lapho esahlala khona phansi senza ucwaningo, savumelana ukuthi imali engaphilisi isisebenzi sikahulumende encane, phecelezi okuthiwa i-basic salary, yi-$1,260. Lamuhla nxa sokulo muntu okhulumayo, thina njenge-ATUS sikhangelela ukuthi sithole umuntu okhuluma ngokuthi iholo lezisebenzi seliyi-US dollar. I-US dollar leyo iqalela ku-$1,260. Nxa incane yikho esesingafuna khona ukukhwezela iholo, nxa isenela liholo esiyabe silikhangela ukuthi lisiqondile. Sifuna ukukubeka mgceke uhulumende okhona lo ka-Emmerson Tambudzo Mnangagwa angafuni ukusebenzisa izisebenzi entweni yakhe yokugqugquzela ukufuna ukukhethwa kutsha.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-ATUS. Umphathi Ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima yena akaphendulanga imibuzo yethu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkonzo. Ibandla le-CCC lithi abasola indlela ukwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho oluzayo zimpehla zezanu-PF labalomona. Abakhononayo laba bathi kuyamangalisa ukuthi inkokheli emqoka efana labomnumzana Welshman Ncube, unkosazana Thabita Khumalo, umnumzana Tendai Biti kunye labanye abaningi-ningi abakhethwayo, kodwa kwathi sekusiya phambilini kwathiwa kabakhethwanga. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abanye abasola indlela eyasetshenziswayo abayisibo malunga ebandla leli. Esipha umzekeliso abantu abanjengomnumzana Samson Mubhemi esikhulumelaye ngomvulo esola ukwenzakala ebandleni. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Mafa.
Mahlabe Zulu, kuyasithabisa ukuthi namhlanje sokusobala ukuthi ngobani abahlokoma i-division, abantu abafuna ukuthi bachithe badilize i-CCC. Nango namhlanje ubaba uMbhemi uSamson ohlala eMagwegwe ede ngubodyguard kamama uKhuphe ku-MDCT, uthe uKhuphe sechiye MDCT wasala elokhe kuMonzura esebenza into ze security. Namhla nguye sebuya ku radio yabantu studio 7 esithi umelele abantu abazondileyo labo abaphanjaniswa ngama appointments noma le selection yama candidate. Khamba uMbhemi ngubani omaziyo a member ye CCC? Kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi abazama ukudiliza umphakathi wethu webandla labantu. UMbhemi uhlale eMagwegwe, yibhodi waye ibhodi kati kamama uDr. Khuphe. Uthe uKhuphe sechiyane loMonzura wasala lokho ebambe esidukwini kusecurity yaMonzura. Simazi 2 weeks back ekuMonzura. Namhla nguye sencoma uPresident Chamisa kungani uyamkhalela, kanti isizathu yikudiliza. Hayi, simtshayela ihlombe ngoba sezivezile ukuthi yibo abantu laba abathiwa ngamafusi status abefazi. Unguye oze wadinga nale le studio 7 ukuthi ezame ukusiyangisa, kanti uNkulunkulu muhle sesembulele sonke ukuthi hayi kulabanye abantu abafuna
dilizi sisisi zama ukuncedisa izalo ukuthi iwini ngalokho thina sithi hayi bakithi kuliqiniso ukuthi kulezinye indawo ezahamba kubi lapha lalaphana ngoba sasingananzeleli singakwazi ukuthi inew process le ihamba njani sithi mayuya ilale ngenxeba njengoba sizawina hayi bonke si abantu bazakhomodetwa kugovernment eyabe ithungabelwa ngubabuthamisa ayilale ngenxeba singalaleli laba abasidiliza njalo abantu abanjengombhemi libananzelele yibo okuthiwa they've got crocodile tears abantu abathi ngani bayakhala bona behleka phakathi bemomotheka ikhala ngapha abathi hayi ufile sinamhla siyamgcibela yibonaba yikho kakho kuphathi yethu ye-TCC ubaba uMbeni Samson ungokamonzora yibo abazathenga isikipa bagijime bengani ngabethu bezama ukudiliza ngisho lokukhuluma kwakhe limzwile esithi iparty ayisela abantu ngenxa yokuthi kwakhethwa abanye abantu abangayisibo sasingakhetha yena engasiyo member yethu inina imhlolo leyo siyabonga
lathi siyabonga umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphinde sabuza umbhemi ukuthi uyavumelana na lokukhulunywa ngumafa kesizwe ukuthi yena uthini
umubaba uMafa esithi ansilo lunga le TCC kahle ngimqondise lapho baba Mafa umungazi 2 weeks back yi 2 weeks yini leyo owambonayo wena usizonjela ukuthi wena hayi awusangeni ku race yama MPs singena ku Senate ngakuchayela ihlombe ngakufakela le nomination baba Mafa yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho eGweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo thina sibhuci bulawayo ngenyawo si senza i-door to door sisenza umgwazo ubukhona yini na baba Mafa kumgwazweni lo wade siuyenza uma usithi ngililunga le-TCC baba Mafa uyakhumbula yini ukuthi i-TCC ifonywa sibe sesikhona ku-TCC njengoba usitsho ukuthi umama uMakhube wakho waba ku-MDCT lawe wawuku-alliance mina lami ngangu-MDCT wena baba Mafa ku-alliance yadilika ke-alliance thina sasuka lathi ku-MDCT zobumba i-TCC ndawonye yikho sasibuya lamalo kuze lembono yokuthi abantu bengavotelizana uPF kuma-by elections ama-by elections engangiwakhankasela baba Mafa ngibhoda ngomhlaba umgwazo engangiwuyenza baba Mafa ngibhoda ngomhlaba i-2 weeks yini ngiku-TCC ngiku-MDCT so ngumonzora so baba Mafa asifakeni into ngeqiniso esimele sikulungisise ebandeni lethu le-TCC ekumele babusa misa ekuzisisa ikuthi kayehle phansi lokho kutsho ukuthi mayuyu kwaphambaniseka ezokutsho yena ekutsho yena ngendlela ongakutsho ngayo ukhankasela ukuthi mayuyu bantu saphambanisa singathi uma sithi kwaphambaniseka sibe sidika abanye ngodaka sizigezisa thina kayisikho labantu abakhangeleyo bazakuthatha baba Mafa ukuthi gawukho eqinisweni bazagcina besola njalo iphatha ukuthi kube kuhle baba Mafa asikuthatheni ngokuthi kwaphambaniseka njengoba ezinye izinto lawo wawusithi ukufaka mgceki ukuthi kawuzange uzinanzelele kawuzange uzibone ukuthi zizaphambanisa abantu babuhlungu baba Mafa ndawo zonke ilizwe lonke hathi emagwegwe kuphela ngile mzekeliso labantu ababelandwa baba Mafa ngabantu abalezikhundla eziphezulu beyehliswa phansi ezikhundleni bethenjiswa ukuthi bazaphiwa i-PR bayishiyela le-PR uma ufuna ngiqambe ngamabizo silo honorable uNombula Mguni walandwa wacetshisa ukuthi endaweni yakhe sokungena u-Ostalozisizi uspokesperson wey sakuvuma lokhu wayehla yena wathi sekuyehlile eseyehlile wayithola na yini PR ube kumonzora na yini ngoba ubesebenza ematobo kuma-by election wasebenza ePlumtree kuma-by election alapha kobulawayo ube elandwa ngabantu abasuka laseHarare besizocela la ngemota yakhe besizocela lendawo yakhe okuthiwa yilodge yokuthi sicela sichathame lapha sizosebenza lapha sifuna ukwenza umsebenzi weparty laye ekuyenza ngenhliziyo yethu ukuthi siye phambili sikhiphe izana uPF baba Mafa into embi kithi izana uPF labantu abaqamba amanga
Loge ngumnumzana Samson Mubemi ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezinglive.com lilodaba lokuthi isikliwe ebesihlome ngombhobho ebesihlome ngengqamu sigwaze sathathela imali edlula inkulungwane zamadola eziyinkulungwane ezilithumi lane US$14,000 isisebenzi senkampani yeHamara kobulawayo ngolwesithathu. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi inhlanganiso ezimbalwa ezilwela ilungelo likaZulu sezisole ukutshaywa ngabantu abangaziwayo okwenziwe igweta elilwela ilungelo likaZulu umnumzana uBay Shaba ngolwesithathu ebusuku. Leli phephandaba lithi uShaba wabizwa ngumuntu owathi ufuna uncedo lokumela kodwa uthe efika lapho obekumele bahlangane khona wasehlaselwa ngamadoda amane amtshaya amthiya eqalekile. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani emsakazweni, njani emsakazweni? Hayi, ukhuluma umdala uNcube Samusa. Mthanda ukuphendula umama lo wenkawu uthi usobhuse egijima labantu abakhampenayo. Hayi, engethuki. Indlala mama, indlala, isintwazi mangukuqonda. Usobhuku bakade silawo sebekhaya lidlelo. Uma ulambili uyagijima, akazoba seyadika kwenze njani. Ngoba azokhaya lokho esiswini kuphela. Ngoba ungathi uthi usobhuka lo usobhuka ogijima ngokwenje nguvele. Hayi, hayi, kula kunye kokwenza mama, ungethuki, indlala.
Hayi mina ngihlungu ugawula. Hayi mangikhumbula ugawula ukuthi ngahlala ezintabeni. Angazi ukuthi umntwana umuntu wazale kanjani, angazi ukuthi umuntu onjani. Ya ugawula isilima ene ulomona. Yazi ufisa ukungithola ama phone number ke ngimtshele 99 ngoba mangikhuluma la ku Studio 7 kufana lokuthi ngikankhulumi. Yazi ugawula ngifuna ama phone number ke ngimtshele 99 ukuthi uza fehlupheka.
Salibonani, salibonani we Studio 7 Mancube welulo sesidubekile bakithi ngempisi sisiqedele imbuzi sicela silikuncediswa ukuthi singancediswa njani. Impisi sisiqedele imbuzi asilakwazi ukuthi siyenzeni. Lezivayeni yangena langathi yevele akusela lapho engabhodi khona. Lezivayeni konke siyacela sibili siyacela ukuthi zingasihambi selumbikelo yephezulu. Siyabonga
Studio 7 litshona njani badala thina siyatshona kuphela ukulibongela kakhulu umsebenzi nomuhle elisinikezwa nesikhathi zonke futhi uNkulunkulu ngaye libusisa liqhube kahle umsebenzi wenu hlobona phakathi. Into ekhona ngathanda ukukhuluma kakhulu sikhuthaza abantu kakhulu sikhumbe ukubonisa abantu kakhulu abe-MRP abantu bemthakazi please. Into esiyilwela thina lapha eZimbabwe ukuthi sikhiphe umbuso wezanu oyiwo kakhulu ohlukumeze ilizwe lekaza esigabeni esiyiso namhlanje. Waliyabona ukuthi namhlanje imali yeZimbabwe iminjani ifila kulalo nakulalo kodwa abantu be-RP into abaphambanisa ngayo ukuthi basuka bachothwa zi-CCC ingani i-CCC iye sibulela ilizwe bona bazayenza okuhle okungcono. Hayi, into esilwala laphana ama-parties wonke ayeZimbabwe silwala ukuthi sikhiphe izanu sivuse ilizwe lethu njalo i-MRP kanti bangene ku-president so ngangezinye indlela ngabantu abafuna ukuvusa ilizwe lakithi ngaba bahlangana labantu be-CCC. Obviously u-president abavotele i-CCC ngoba yibo abafuna ukuthi sikhiphe izanu kuthi sinxa sesifika isikhathi sisebenzisa okomthwakazi lo kumbe owethu ma kuzakwaniseka lokhu i-CCC siwinile kusebenzeke kumbe kuzaphela kunjalo kubonakala ukuthi umthwakazi uyangaphi. Manje okwakathesi ningadonsa kuchethozana ngapha kufuna ukudikizana i-CCC ngapha sifuna ukukhipha izanu izaphuma njani izanu lizwe lokhu lisipha lisepha nabantu abethu behlupheka. Asizameni ukuthi sikusebenzeni sonkeni sibambane sikhiphe izanu kuphela kawansi sizabona lokho kokuchethozana lokohlukana kwehlukane ngibone kuhle kunjani. Ngiyabonga kakhulu ukukhuluma uSandla kule buzwana.
Salibona siyasakithi samandibele sakomthokazi. Sicela siyasakithi simeleni iqiniso. Abantu bakithi bayakhala, bayahlupheka. Ethi phambili ngomthokazi, ziva ngisiyasakithi. Yithi kuphela siyasakithi, bizwe lomandibele singakatholi inkululeko kwele Afrika. Sisukumeni sizimele sifuneni inkululeko. Sicela singayasathiswa muntu, asimeleni iqiniso uNkulunkulu ophila. Becela ngozehlisayo undodana Ivan Kunzincane necholojo phazi komlezi isikhathi phambili ngomthakazi. Sicela sixolelaneni lapho okulendlala khona, asihambiseni ukudla sizwelaneswe lothando.
Basakazi, basakazi linjani sonke? Na emkhulumayo encibaneni lapha elibhansi gabeni manda ya indabeni zokhetho la kakhulu bengicelisa ukuthi kube ibandla lethu lenanzele ne-Triple C la. Bona ngathi i-system esetshenziswayo le ma-primary election ukuthi kunama-primary kusetshenziswa i-process le ebikhona i-nomination bathi vetting bathi caucus verification i-stage zonke lezo bese kuthiwa final kuzophuma impumela yokuthi ubani onqobileyo. Bona ngathi kokuzositshayisa kakhulu kube iparty ingatshintshi i-system yokhetho bona kuthi uma-primary election abenze ama-primary straight abenze ama-primary straight kakhulu ngoba ma kungenjalo vele sesizolimali kuzodiliza ibandla lokhu ngoba manje abanye abantu kakhulu ingozi engiyibonisa bekusiba nobucoti i-committee emele iparty ibifaka abangani bayo ezigabeni kuthola ukuthi kuma-councillors kakhulu kungena umuntu ongelabantu abaningi kungena umuntu labantu abalutshwane or labantu abaningi asale ngaphandle automatically khona lapho okungene khona umuntu olabantu abalutshwane iparty vele isidliwe i-ZANU PF khona lapho. So isicelo ukuthi kube kunenhlolo ezikulandelelayo konke lokhu cause u-president mhlawumbe yena akakwazi ukwenzeka izinto ezo kodwa ke kuyingozi enkulu khona lokhu.
Imali ikhuphukile sinamandla akaqale ementeni imali zabantu ezadliwa inflation ukuze sibone ukuthi idola leli lizaba lamandla ngoba ngaphandle kokuthi a replace imali zethu azireflexayo yena emabhenki angesilithembe ukuthi idola leli lizafa labaright. So yena mayeleqiniso lokuthi imali sistrong kabise imali zabantu zonke zaflashwayo yikho singathemba khona ukuthi idola liyasebenza.
Studio 7 njani nabalaleli bakho, ukhulunyiswa uSitima sikamnalazi. Asiyazizwa lezi ndaba zayo ngalo weZANU lo wathola amamali ne-corruption. IZANU vela kungekumangaza ngoba kukho konke okwenzayo vele kwi-corruption. Yonke into eyenzayo vele yenza i-corruption. Labantu bakhona bayonke bayenza i-corruption. Umangazo ugawuli obuzwa imibuzo emuhle obuzwa umnalazi embuza ngezihlobo zakhe. Ma ngabe ungasetholoshi kodwa ngimasishayo ngendlela oyephumelendela ngakhona iZANU yakhe. Dalisa ngiphefumula abafuwabo ngenxa yemali. Hayi gawuli ehluleka mhlobo ehluleka sibili. Hayi kuhayi odwa kuya kuyiphi itsholosho mina sengasabona isibilo zalo itsholosho khona abastraight amboni. Dalisa ngiphefumula abafuwabo sho kwamandla noma unganali inyama endlobo khona esitrato sangona uma ngathi uyasikhangela ukhangazi ukuthi uhambe ukuphi usiye itsholosho angikwazi. Hayi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Niyaphinda njalo inombolo zethu zocingo +1 202 465 0318.
emhlanganweni osanda ukuqhutshwa lapho ugatsha lwezomvikela kumanyano we-United Nations olwabekelwa ngesimo esise-Republic of Congo. Isiphathamandla salo manyano esibona ngezwekazi le-Afrika, unkosazana Martha Probi, waxwayisa ukuthi LDRC alivikelekanga ukunyanga ezedluleyo kuphela. Amaqembu ahlome ngezikhali abulala amakhulu lamakhulu abantu. Unkosazana Probi uthi iqula le-United Nations lilondoloza ukuthula elemonusco liyaqhubeka lisenza okusemandleni alo ukuthi ligcwalise umsebenzi walo wokuvikela umphakathi. I-MONUSCO ilokhe ise-DRC kusukela ngomnyaka ka-1999 njalo kwengezelelwa umnyaka owodwa kusukela ngoMpalakazi ngomnyaka odluleyo. Kodwa kunyanga ezimbalwa ezisanda ukwedlula, uhulumende we-DRC uthe sokufanele i-MONUSCO isuke elizweni ngemva kokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ekupheleni kwawonalo umnyaka. Isiphathamandla seMelika umanyano we-United Nations, umnumzana Robert Wood, wethule umbono wakhe ngalolu daba. I-MONUSCO akufanelanga ihlale e-DRC kokuphela, kodwa kusobala ukuthi uhulumende we-DRC kalandelanga iziqondiso ezavunyelwa nayo ezokuthi i-MONUSCO iphume iphele kulelo lizwe ekupheleni kwawonalo umnyaka ka-2023. Kungaphuma i-MONUSCO kuzasala kulesikhenxe kwezomvikela esingasoze sigcwaliswe iziphathamandla zikahulumente we-DRC okungaba lomthelela omubi ebantwini abangenelisi ukuzivikela. Umnumzana Wood uqhubeke wathi inani labadinga usizo e-DRC liqhubeka likhuphuka ngenxa yodlakela osolubangele ukuthi abantu abayisigidi beswele indawo zokuhlala njalo kube lokuhlukuluzana ngobulili okugoqela okocansi nokuhlupheka kwabantu. Ukuze sithole isisombululo kulolu daba, izigaba ezivalisa ese-DRC, ese-Great Lakes Region, kufanele zizimisele ukulungisa izombusazwe, ukukhulumisana, lokugcwalisa iziqondiso ezavunyelwa nayo. Izigaba lezi ziyayidinga njalo i-MONUSCO. Umnumzana Wood ugcizelele wathi, elemelika lizimisele ukubona ukuthi i-MONUSCO iyagcwalisa zonke izimiso zayo ezokuvikela abantu lokuncedisa i-DRC kuquke kwezombusazwe, kwezemithetho, lezomvikela. Ukuze umkhankaso lo uphumelele, ufuna usekelo oluvela kukhanseli lakuhulumende we-DRC. Abantu be-DRC kufanele babe lokuthula, njalo elemelika liyabasekela ukuthi babe lekusasa engcono. Kugqiba umnumzana Wood.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Manai Wazi Zwa Mkoja janga window mchoba Mkoja janga window mchoba Zwa Mkoja janga window mchoba Zwa Mkoja janga window mchoba Manai Mkoja janga window mchoba Zwa 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 Mati ngulova Ucharaskela kutwana mtanya alova Uyazi ngini sentenea Utigi miyena agalanda buzondo bola Afasi kiri chingi ya tombola Dengi chapu vela ngiyava bola Ama yelo aba mnyama jenge coca cola Inga pala ngapa jenga madire ngola Mkonja njanga window mchova Mkonja njanga window mchova Zwa, mkonja njanga window mchova Zwa, mkonja njanga window mchova Manai, kontanjanga window mchova. Zwa, kontanjanga window mchova. Zwa, kontanjanga window mchova. Zwa, kontanjanga window mchova. Zwa, mina nsobare. Iplanje nge chombe mbare. Nilenka nje nge tonke tare. Angwakali nje mina nje nge chugele sawe. Ungi melele mausuvala. Mafuna manamba mizo kaya. Oga bafazi li dimon sokfunu makaya.
Uma 9 esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethiwa ngikhonjwe njengowindi womtshova. Hayi, isikhathi njengoba ngisitsho asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke sizadibana nje ngeviki ezayo ngomvulo. kodwa zikhona ezinye indaba msuku zonke kusihlwa ngo 7:30. Olifisela impela sonto elithukela, igama lami ngo Chris Gande.